ayadanisa sivile ukuthi iZimbabwe leZambia uswelakala amakhethi ngenxa yokuthi bayakwazi ukuthi iCaribbean esiyisebenzisayo ukuthi kube lamakhethi lapha eZimbabwe laseZambia amanzi ludubo khathesi. Kodwa ukhanya njengani uhulumende waseZimbabwe laseZambia kabi lamaqhinga awokuthi bazame ukuthi badinge amagetsi kwamanye ama-sources.
Udubo lolu luphazamisa kangakanani ukuqhuba komnotho weZimbabwe?
Ngathi mina kulabo abalama bizimusi abanjengalabo abalamabhutshari kumbe abemba amatshe aligugu labanye nje abaku-industry kunzima kakhulu ukuthi ibhizimusi lisebenze kungelawo amagetsi. Abanye bayabe sebesebenzisa amasola, abanye bayabe sebesebenzisa idiesel. So sitsho ukuthi into ezithengiswayo ezifunakala ngabantu makhaza ziyabe sezidura ngoba abantu bayabe sedinga indlela ezokuthi ba-replace amakhethi. Njalo uzabona ukuthi kumanye ama-industry othi i-diesel liyabe lingekho nxa kungelawo amakhethi i-industry imitshina ayivuki. So kutsho ukuthi leyo mtshina kumbe lawo ama-industries ayabe engasebenzi. So sekusiyenza ukuthi umkhonomi weZimbabwe uqhubeke usebunzimeni.
Kuyini osekudingakala ukuthi kwenziwe njengoba uhulumende esithi yena uyalwazi lolu dubo? Sizoma ngamele ekhuluma ephalamende izolo esithi udubo lwamagetsi luyaziwa eZimbabwe njalo luzalungisiswa. Ngombono wenu sikhangela lapha udubo lolo luvele khona lungalungisiswa ngesikhathi esiseduze nalo ludaba?
Sekuneminyaka eminingi kakhulu uhulumende ethembisa ukuthi uzadinga iqhinga elokuthi kube lamagetsi. Sithi yena uya olawo amacebo awukuthi kube lamagetsi. Kodwa siyakwazi ukuthi nxa sifuna ukuthi silungise indaba le yamagetsi kuzathatha isikhathi eside kakhulu engxenye iminyaka emithathu kumbe emihlanu ukuze silungise iplant lokunye okungafunakala ukuthi kube lamagetsi a-reliable lapha eZimbabwe. So ngibona njengani uhulumende usitshela ukuthi uyakwazi lokho kulungile, kodwa kumele eqalise uwenze i-action uze abantu babone sibili ukuthi kulokunye okwenzakalayo. Ngoba umnyaka wonke lowo abantu bebekhonona ngendaba yamagetsi, njalo sibona njenganokuthi udubo lwangikhona aluphele.